Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alingali vuka njani izulukandaba welamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu umhla ka 6 kumphalakazi 2019 igama ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa etshele umkakhe uMary ukuthi lisiyatshona elanamhlanje kumele abe aphume emzini wakhe waphelela. Lanxa uhulumende esithi ulenhlelo ezithile aziqhubayo ezokulungisa umnotho welizwe lokwethula ubunzima ebantwini, ingcwethi ezicubungula ezenotho zithi kufanele aqale alungisise ezombusazwe lezenhlelo zemali.
IZimbabwe dollar ngubani oyethembayo ukuthi imali angayibamba okweminyaka emibili esebenzisa yona? Akekho.
Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi yengeze inani labantu abalambayo ebaphathisa ngokudla lafika kuzigidi ezine i-4.1 million ngoba ingathembi ukuthi uhulumende uzakwenelisa ukuqhubeka esabela abantu abayizigidi ezintathu i-3 million.
Siyazinakana ukuthi abantu bakithi imingcwele le abayazisisi kuqakathekile nje ukuthi impilo yabo ihambe ngokuqondisa. So sihlangele ukuthi singawathola lawo matrekta sibe lo hlelo lokuthi abantu bancediswe ukulima.
Lamhlanje silengxoxo lentombazana yeZimbabwe ecula ingoma ezemhlobo etshiyeneyo uLadi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubika etshele umkakhe uMary ukuthi lisiyatshona elalamhlanje kumele abe ephume emzini wakhe weBorodel waphelela. Iphephandaba lobulembo elezimlive.com lithi uMary waxotshwa nguChiwenga esuka kwele South Africa esiya kwele China lapho ayelatshwa khona okwenyanga eziyisithupha. Leli phephandaba lithi uChiwenga wathola ubufakazi bokuthi omunye wabantwana babo lo Mary kayisuye wakhe. UMary uselesikhathi engabonakali emphakathini. Lanxa uhulumende esithi ulenhlelo ezithile aziqhubayo ezokulungisisa umnotho welizwe lokwethula ubunzima ebantwini, ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi kufanele aqale alungisise ezombusazwe kanye lenhlelo zemali. Umphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi eleZimbabwe liyalungisa ezombusazwe lanxa lihamba kancinyane kancinyane njalo selisungule eminye imithetho eyayilindelwe sekusisekelo sombuso esitsha. Umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube uthi intengo yempuphu isiyehlisiwe njengokuthembisa kukamongameli Emmerson Mnangagwa, njalo i-10 kgs ebiza i-$100 isiku-$50. Kodwa umnumzana Bulisani Ncube ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe njalo engusomabhizimusi utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi isisusa sendaba liphutha kuhlelo zemali.
Ukuthi babuye leZimbabwe dollar ime yodwa kwakungadingi even umuntu owadrupha i-economics ku-grade 7 ukuthi akutshela ukuthi akusebenzi. Mina besenza konke khonokho ababekwenza, ngangicabanga ukuthi bafuna ukuthi iZimbabwe dollar yabo leyi ibelethe phezu kwe-rand. So kuthiwe eZimbabwe kule currencies ezisebenzayo iZimbabwe dollar le-rand, hayi ukusetshenziswa kwe-US dollar kamvumelani lakho. Ubuyele nje lula emazweni alulwa ukuthi ngikhulume ngawo i-South Africa le-Botswana. Ungakhangela ukuthi the highest denomination circulating in South Africa is 200 rands. Iko futhi okwenzakala eBotswana. Wena usubuya uzokuthi wayesedenominator esikubetha $5. Hayi, lokho akuhambi kwelatshiswa. Uhlonipho kusibili.
Ubone ngani lokho kulomthelela yini lo kwenzakala kathesi kwezomnotho welizwe, ukukhuphuka kwentengo yempahla lokunye, lokusilela kwemali?
Ukukhuphuka kwentengo yempahla akusoze kuyekele. IZimbabwe dollar, ngubani oyethembayo ukuthi imali angayibamba okweminyaka emibili esebenzisa yona? Akekho. Labo amabhizinesi bese besithi intengo yethu sizabe sixotshanisa ukuthi ngingathengisa ngeZimbabwe dollar, ngihambe ngiyethenga i-US dollar emkambo omnyama, ngigcine imali yami ngama-US dollar. So intengo ye-US dollar emkambo omnyama yiyo ezakutsho ukuthi ngithengisa malini namuhla. Ngingakhwela kusasa kuzothi ngiyakhwela.
Intengo yempuphu isiyehlisiwe, ubona ingani lokho kuzayenza impilo yabantu ibe ngcono yini?
Impuphu phela yikho ukudla kwethu kwansuku zonke, kodwa kubhajethi yomuntu yansuku zonke ikomponenti encane. Ngoba ungakhohlwa lokuthi amagesi kathesi bawakhwezile bezama ukuthi labo baxotshanise i-US dollar. Ngingazi ukuthi bona basebenzisa i-interbank rate kumbe labo basebenzisa i-black market. Ungakhangela intengo yamagesi ikhwelile, yokugada usuka endlini usiya e-town ukuthi ikhwelile. Konke konke umhluli akuzimayo. Ngimi kuyukuthi nansi ihembe le isindala ibisidabuka, sithatha isigamba uzama ukugambela. Iye uzagambela lamhla, kodwa uqeda ukugambela lamhla kusasa kuzadabuka kwenye indawo, kudabuke kwenye indawo, ngoba ilembu leli selilidala vele kalisadingi ukuganjelwa. Angali mina ukuthi kusetshenziswe izindlola. Izindlola leyo kayivele te phezu kwerandi, njengakhona lokhu okwenzakala eNamibia, njengakhona lokhu okwenzakala eSwaziland, njengakhona lokhu okwenzakala even eLesotho. Ukuthi imali yeSwazini awusoze uyibone ilistiwe emkambo wemali emhlabeni kumbe ye-Afrika, ngoba yona ilandele irandi. Irandi lingakhuphuka la iyakhuphuka iye phezulu, irandi lingehla yenzenjalo. Yikho kwakumele bakwenza bazakhuluma nge-sovereignty ukuthi i-monetary policy yethu iyabe isi-controlled e-South Africa. Kumele nje usifake ukuziqhenya lokuzigqaja lobuzwe bethu eceleni, sizame ukuthi silwise, sizithobile, silungise umnotho wethu. Uthi umnotho wethu usuvukile, lathi sesingasukuma siphakamisa amahlombe. Ukuthi uzigqaje uvele ungenalutho kwesinye isikhathi kakuncede.
Lo ke ngumnumzana Bulisani Ncube, ingcwethi ecubungula ezomnotho njalo engusomabhizimusi, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso yeWorld Food Program iWFP ithi yengeze inani labantu abalambayo eZimbabwe ebaphathisa ngokudla lafika kuzigidi ezine i4.1 million ngoba ingathembi ukuthi uhulumende uzakwenelisa ukuqhubeka esabela abantu abayizigidi ezintathu i3 million ukudla. Nanku uhlala ekhala ngokuswela imali. Embikweni wethule izolo, inhlanganiso le ithe umumo wendlala ukhangelelwe ukuqhubeka ngomnyaka ozayo ngoba kungelazulu elaneleyo, kanti lentengo yokudla lenhlanyelo layo ingafinyelelwa ngabantu abanengi. Ithi njalo linhlanganiso izaqhelisa inhlelo zayo zokwabela uzulu ukudla endaweni zonke zelizwe ezigoqela emadolobheni, lapho ethi kulabantu abaningi abakusilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini i-30% abadinga uncedo lokudla ngokuphuthuma. Umeli weBulilima West edalele parliamente engwebandla leZanu PF umnumzana Dingumuzi Phuthi uthi okwenza umumo ube mubi kakhulu ngosomabhizimusi abakhweza intengo mahlayana nje.
Abamabhizinisi balezi suku labo abalazwelo, akusangeneki lapha ezitolo ngoba bazenza bona bakamhlambi kazelisini, abazitela bona ukuthi bazabiza imali abayifuna. Yikho ke abantu bakithi babhekane lendlala. indlala sibili yanso ze mkamba manga kodwa ngikangelela ukuthi aluba inhlanganiso ezinjengaleyo ke wakamba zingabuya zincedise kube njalo le mizamo kahulumende eyaphambili njengoba ezezele kwenza uhulumende ancedise abantu bakhe. Ngizathi ekukhulumeni inkulumo le babankomo ngibonge kakhulu izihlobo zethu ezisemazweni engithi i-diaspora community. Abantu labo basebenza kuhle kakhulu ukuthi bavale indlala ukubonakala kwayo ngoba kabavumi ukuthi kuphele inyanga bengancedisanga. So ubunqunu bethu busuka bube nganeno ngenxa yokuthi uqinaso kuvaleka ngenxa yalabo abathi bangathola bephandle bathontisele.
Abantu abaningi bathi lanxa izulu lingaze line kabasela nkomo zokulimisa isezaphela izifuyo njalo ziqhubeka zisifa ngoba izulu kalikani. Kukhona yini elikwenzayo njengohulumende ukuphathisa abantu mhlawumbe ngamathelekita okulima njengalokhu esesike sakuzwa kwezinye indawo?
Ngilo mhlangano okumele ngiwenze ngolwesihlanu ekuseni ngixoxisana nalabo emechanization abakhangelane lamatrakita okulimela abantu ukwenzela ukuthi sicele lathi njengebulilima West kumbe ibulilima yonke nje. Ngitsho nasemangwe ngoba imango le imango yakithi yonke mina ngumeli webulilima West kodwa-ke nxa sicela uncedo siyanakana ukuthi abantu bakithi imingcwele le abayazi sisi kuqakathekile nje ukuthi impilo yabo ihambe ngokuqondiswa. So sikhangela ukuthi singawathola lawo matractor ibe lohlelo lokuthi abantu bancediswe ukulima. Ngiye ngisekhaya nkomo iviki lonke ngibhoda ngimango yakithi ngingathi kejuthume ngaya ebhambasi ngaya kozinkwe ngatshona kumankubo ngaya kogothombo ngaya komadlambuti ngaya emasendi ngaya enopemano makumbi ngaya kotokwana ngaya kozinyama. Ngikhangelela ukuthi ngolwesihlanu lolo luzayo ngibhode ngisiya ema-resettlement ngisiya kubodombodema ngisiya kubomalalume njalo ngiqedisa imango yakithi ukukhangela ukudingakala kwalokhu esingancedisa ngakho. Engizama ukukutho lapha babankomo yikuthi ngithi liqiniso kakhulu ukuthi inkomo kakula zafa zibulawa yindlala. Ezasalayo akula lutho kuseludokoza kuphela ukuthi mhlawumbe zingadla utshani lobu obumilayo gidiniswe izithu singazibona njalo sezicuba kuswela amandla kodwa-ke silethemba lokuthi aluba singathola amakredita azalimela abantu.
Lo-ke ngumnumzana Dingumuzi Phuthi, ummeli webulilima West edalela ephalamende njalo engowebandla elibusayo eleZanu PF. Ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Uba manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi inkampani ye-M&S Syndicate ithi izindlu zikamuyi umnumzana Robert Mugabe ezintathu ezibalisa iBlue Roof eseBorodel leyinye endodakazi yakhe ubona eseMount Pleasant ngezayo linkampani. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo wezemithetho umnumzana Kazembe Kazembe usexwayise abezombusazwe abasebenzelana nemigulugudu yabochekecha ethiwa isithwalise uzulu nzima ezabelweni kakhulu eMatabeleland North lapho kuthiwa khona kuyaganyulwa abantu lezifuyo abesifazane bedlengulwa. Uthi yena uziyambi umthetho uzabafinyelela abezombusazwe abancedisana lemigulugudu le. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiye ke ezandleni zenu lina balaleli bethu ye kumilayezelo eliyithumeze ngapha kuStudio 7 nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Likhumbuleke balaleli nxa lisithumela imilayezelo yenu ibe mfitshane ingazaba mide kakhulu njalo likhulume kahle lingathuki. Ye, ngiyaziphinda ke inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga.
Hello basakazi abahle, siyabonga sihlanganyela ndawonye sithanda ukuthi ekuseni kunje sifinyelele lamalunga onke alaleli uStudio 7 ekuseni lamini ekuseni lantambama. Sithanda ukubonga ngokusiphawulela uhlelo inhlelo ngokutshiyana kwazo. Lapha sithanda ukuthi sikhulume ngendaba lezi zokutshintshatshintshwa kwama-policies ekuseni emini lantambama. Akusenzi ilizwe lethu lithuthuke, kusisele emuva. Asazi ukuthi kathi bona ama-policy makers lama-ministers bakhiphe izinto bengapho ukuthi namhla kuyaphuma okunye, kusasa kuphuma okunye, kusasa sokutshintshiwe sokuvuka okunye. Kugcina kwenza lo muntu ofuna ukuyinvesti angayinvesti, ngubani ozayinvestela izweni angakwazi ukuthi kusasa izinto zivuka zinjani. So sicela ukuthi uhulumende la akunanzelele konokuthi ukutshintshatshintsha izinto every day akusincedi njengabantu bakulona leli lizwe. Khathesi zonke izinto zirethwa nge-foreign currency, nge-US dollar, but yamholo yethu yezisebenzi lokhu ingarethwa njengama-US dollar. Bathi izinto zangkhona ziyasetshenzwa ngobani, njalo lezi zinto ziyathengwa ngobani, ama-services azabhatalwa ngobani, abantu belokhu behola ibhondi elingelancedi.
Ubabunqube lapha eflabhusi entundeni. Bengithi ngilimukise nje abalandeli nabahlali basekhaya, ngoba sokunokasa ukwerele naye ungathi sevuna ukuba nephathi yakhe. Abantu babangabe yiphukuphuku, abantu mabazi ukuthi ukasa ukwerele ubuyaphi. Ukasa ukwerele ufuna ukudla njengabanye besidla sirodwa, ikakhulu thina abantu bakobulawa kukho nje sikudlayo. Wonke siyanegethwa kuthiwa hhayi zonke into ziya Harare, hey kwathintshi. Kanti kutheni ungahlukanisa ilizwe kayiwani? Ngoba sikhathele ukwelokhu esiyuzwa ngabantu baseMpumalanga. Ngiyabonga babuncumo.
Linjani balaleli be-Studio 7 bomsakazi omuhle? Igama lami ngingu-Andrew Mumpande, ngivela ewange edolobheni lewange emalahleni. Siyathaba kakhulu Studio 7 ngokusipha inhlelo zenu zezindaba. Siyathaba kakhulu. Thina sirobunzima eZimbabwe, lapha ikakhulu ewange izinto ziyadura okokuthi abantu baphila nzima kakhulu. Abantu baphila nzima, impuphu iyadula, konke okokudla kuyadula. Impilo yeZimbabwe sinzima kakhulu okuthi uhulumende kasakwazi, kanye ngani uhulumende laye sikasakwazi ukuthi angayenzani kube le plan ukuthi ubunzima lobu bungaqedwa ngani. Abantu beZimbabwe bahlanganisa amakhanda abo beqede ubunzima ngoba uhulumende sehlulekile.
Ngiyabingelela futhi ngisalibonani. Angazi ngicelile isicelo sami, angazi alisithathi futhi. Ngike ngathi ekuseni iradio thina ngapha eSoweto asizwa. Sembuze abangane bami abangu-4 bathi ekuseni kuzwakala 6 o'clock. Ngathi siyafika bo-6:24. Akusazwakali njengami besicelile ukuthi esiNdebeleni sicela lisifakele izindaba elizikhulumileyo uhlelo lwasekuseni, liphinde lizifake kuma-WhatsApp. Sizwe, siyacela, siphaphathe izandla.
Ndivuka njani indawo bakamsakazo ngipangazide haboroni lomthokazi jikelele. Ndivuka njani ngesimanga. Siyayibona laba abantu bangu-Tyson, kuyisimanga, kuyamangalisa, kuyinhlekisa ukuthi ngiyazibuza ukuthi kambe sibili ngabantu besiNdebeleni naba kumbe abantu labana ababiswa i-grand plan ukuthi balande kuzo bazohlaliswa komthwakazi belanda kuzophambanisa zonke ihlelo ezingabe zicabanga ngabantu bakomthwakazi. Kubonga kuyini ukuthi konke inhlanganiso wonke umuntu wale xa icabange ukuza ukuzobumba inhlanganiso iphathi uzoqalisa ngo-1988. Kambe kungabe kungabantu bakithi banabana njalo nxa ukuthi bakhona abantu besiNdebeleni entweni leyo, kambe sibili baphilile emakhanda? Kulomehluko phakathi kwaZikhathukele noMnangagwa noChibenga noRobert Mugabe. Xa uphelele ungabehlukanisa labo bantu?
Linjani basakazi?
Basakazi bakithi,
siyabonga ngomsebenzi eliwenzayo mpela. Mina namhlanje engizakhuluma ngakho yilokho. Into engikhathazayo nansi inye ukuthi kanti kungani abantu nxa befuna ukukhampena kumbe befuna amavoti bagijima bebuya koBulawayo. Kanti useviyakasukuwere nalo abantu namhla sebesithi sebefuna ukuthi abe ngupresident weyaseZimbabwe. Khona manje bevele bekhala neZANU PF. Useviyakasukuwere angithi vele ube ngowezanu. Angiboni kuntshintshe lutho nje. Angiboni kuntshintshe lutho. Useviyakasukuwere kanti asuyena layo wadla izimali ezaziphiwa amayuthi wona lawa amayuthi namhla asesithi futhi afuna yena ukasukuwere lo abe ngupresident welizwe. Kanti ukasukuwere asuye lo wayezinika izitendi khona le Harare selezikandala eziningi lezo sezebaleka ngazo lapha eZimbabwe. Ay, mina abantu bayangixaka. Bayangixaka abantu ukuthi kanti vele sicabanga njani kahle kahle. Kambe thina vele siyayazi into esiyifunayo njengabantu yini, especially abantu bohlangothi lolu endaweni yakithi ukuthi bangaba busy impela bakhulume ngokasukuwere. Indaba kanti bona bengafuni ukuthi bavotele labo baze ngupresident. Abantu bakithi kabasebenzisa ingqondo manje.
Ye, siyabonga ke mthwakazi omuhle ngokusithumela ke imlayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Likhumbule ibe mfitshane imlayezelo yenu. Siyabonga. Okwamanje ke sikhangele ngamafitshane ezeMelika. EMelika lapha igqweta likamongameli Donald Trump, umnumzana Rudy Giuliani, ufike kwele Ukraine izolo ezocwayisisa ubufakazi bokuthi owayengumsekeli kamongameli weleMelika, umnumzana Joe Biden, engaba wafumbathisa iziphathamandla zalelo lizwe esasesikhundleni na. UGiuliani wetheswa icala lokuphatheka ekufumbathiseni umongameli wakwele Ukraine, okuludaba olucutshungulwa lidale le The House sikhuluma nje, eliphakathi kohlelo lokususa umongameli Trump ngomthetho othiwa yi-impeachment. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo ntombazana odabuka eZimbabwe kodwa ehlala eSouth Africa, lapho asecula khona ingoma ezimnandi.
Balaleli na balandeli obingelelayo ngulati.
Ungasitshela ukuthi udabuka kuphi njalo usulesikhathi esinganani uhlala eGoli?
Ziphuma kwelaseZimbabwe esigabeni seKezi eLubango. Well, ngicabanga sengileminyaka elishumi lanye ngikwele South Africa.
Ukuba ubucula umculo kamaskandi kodwa ukhanya ngani usuguqulile lapho usuyehlukile, kuhamba njani?
Okay, angeke ngithi ngawuyeka umaskandi, ake ngiyibeke kanje. namanje ngisawucula umculo kaMasandi. Akona into engayitshintshayo, ngingathi ngibamba izandla zombili uMasandi neAfropop.
Ingoma zakho osuzethulile zingaki njalo zikhona oziphekayo na njengoba sesilanda ikhefu leChristmas?
Nginengoma engikhiphile manje ethi Inyama Yembongolo. Ngisapheka njalo ezinye ukuze ngigcwalise idlalade lami le Afropop.
Akusitheleke ngamafithane ngengoma yakho engitshale ukuthi wayiloba kutheni njalo kujongeni.
Okay. Ingoma le Inyama Yembongolo, the time ngiyibhala yazibe ngikhumbula kudala amatshe osancwebeka bekuwumdlalo ebethanda ukuwudlala kakhulu sisakhula. Yayisinyama yembongolo khetha omthandayo. So ngithe ma ngena estudio ngabona-ke kungcono ukuba ngicule kwalowo mdlalo lowo ngoba wasemandulo usikhumbuza kudala plus futhi kunothando, ingoma yothando. So ngakubona futhi ukuba into ezothakazelelwa yintsha futhi nabadala. So ya ngicabanga ukuthi sizatho ukuthi ngibhale le ngoma leyo. Siyabonga.
Hayi, lathi siyabonga Mandlovu, sikufisela inhlanhla kuhambo lwakho lwezomculo. Inyama Yembongolo khetha omthandayo, ingoma kaLadi intombazana yakwaNdlovu. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Lanxa uhulumende esithi ulenhlelo ezithile aziqhubayo ezokulungisa umnotho welizwe lokwethula ubunzima ebantwini, ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi kufanele aqale alungise ezombusazwe lezenhlelo zemali. Inhlanganiso ye-World Food Program yengeze inani labantu abalambayo ebaphathisa ngokudla lafika kuzigidi ezine, 4.1 million, ngoba ingathembi ukuthi uhulumende uza kwenelisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje lingakhohlwa ke ukuzithinta ngo 7:30 ntambama. Kumbe asidibaneni ekuseni njalo ngomvulo. Igama lami ngu Chris Gande, ngilifisela ke impela sonto elithukele.